Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 27 kwenkwezi 2024 ngutabo kancube. Endabeni sethu lamhlanje.
Isiqokuqela sendaba ikulungisa ukhetho kweZimbabwe. Konke okwenzakala kufanele kulandele ukulungisiswa kwethu kwendlela esiyenza ngayo ukhetho. Lokuhlonipha ke ukhetho olwavela ebantwini ngo-August 2023.
Owake wakhokhela ebandla liphikisayo le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi loba nje iqula le-SADC seliphendule incwadi alilobela zona ekhokhela ekhonona ngempumela yokhetho lwanyakenye kathokozi ukuba liyaphuza ukungenela kudaba lweZimbabwe.
Nxa sithi siyayikhangela le case ekamtakamtswangwa ukuthi kathi umahluli okumenza ukuthi athathe amazwi ambalwa engakaboni ukuthi ucompromise kukhona ukutshaya amanzi lapha.
Umahluli obethonisa icala eletheswa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF uNeville Mtshwanga usecele ukuzenyula kuleli cala kulandela ukubizwa kwakhe ngumongameli Mnangagwa esigodlweni se-State House.
Bakhona abaningi abahambisana ne-EFF, bakhona futhi abaningi abahambisana nomkhonto wesizwe party. Sibona beyiflathele i-ANC lena ebekade sisazi beyithanda kakhulu.
Izizalwane zakwele South Africa ezingenelisa ukuyavota bezilandwa ezindlini zazo namuhla zivota kukhetho inengi elizavota ngolwesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake wakhokhela ibandla liphikisayo le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi loba nje iqula le-SADC seliphendule incwadi alilobela zona ekhonona ngempumela yokhetho lwanyakenye kathokozi ukuba liyaphuza ukungenela kudaba lweZimbabwe, kodwa uthi ulethemba lokuba lolu daba luzaxazululwa kungakafiki ukhetho luzayo olomnyaka ka-2028. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umnumzana Chamisa uthe ihlanganiso ye-SADC lomanyano we-African Union izanikeza umbiko weqiniso ngendlela ukhetho olwenziwa ngayo zize zithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Uthi ububi bomnotho bubangelwa yikuthi ukhetho aluqhutshwanga kuhle nyakenye. Umnumzana Chamisa uqhubeke wathi i-SADC siyaphendula ezinye incwadi azilobayo, kodwa udaniswa yikuphuza kwabo ukwenza lokhu.
What is clear is that the request to SADC.
Sifuna ukuba bazongenela kudaba longahanjiswa kuhle kwekhetho okwenzakala kuleli. Udubo ngokuxelwa kukhetho yikuvasha kulethe indubo esifana lohulumente ongafunwa loba ngubani, njalo esehluleka ulungisa indubo zabantu.
Amazwi la asekelwe ngowayesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba othi ilizwe alimanga kuhle ngalokho kufanele kungenele amazwe awe Afrika.
Uveze sobala kubana iZimbabwe kulodubo mayelana lokhetho olungayenziwanga ngendlela ezisemthethweni, okuyinto okufanele ilungisiswe ikakhulu ke esikhathini esikiso. Konke okwenzakala kufanele kulandele ukulungisiswa kwethu kwendlela esiyenza ngayo ukhetho, lokuhlonipha ke ukhetho olwavela ebantwini ngo-August 2023. Yebo ke abanye singabe savotela kubana siye parliament, abantu kwahlonitshwa. Kodwa kufanele kuhlonitshwe ke ukubana ke kwavotelwa umongameli u-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Chamisa uqhubeke wathi indubo ezibhekane labantu beZimbabwe sezifuna ukuba kube lokukhumisana umlotha abamabandla ezombusazwe labezinkonzo abacubungule lolu daba ukube lesisombululo. Umnumzana Chamisa yena owatshiya ibandla le-CCC nyakenye esithi selingenelwe impehlane uthi lanxa wasuka ebandleni le-CCC ukhuluma njengomuntu owavotelwayo ngomnyaka ka-2023. Uthi uhulumende okhona ubambe okwesikhatshana nje usalungisisa impumela yokhetho lika-2023. uthi akumelanga u-2028 afike ungalungiswanga athi iwuqilibezelwa okwenziwa ngo-2023. Kodwa isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe umnumzana Chamisa udinga ukuphuma kumaphephandaba nje kuphela esithi indaba zokhetho sezedlula esithi isadaki ayilani lalokho osokusenzakala eZimbabwe.
As far as we're concerned, first and foremost, Mr. Chamisa is an individual who speaks his personal opinion.
UChamisa ukhuluma umbono wakhe, lilungelo lakhe. Akuchiloyo bachona bekutsho. NjengeZANU-PF ukhetho soladlula awusela okunye. Nxa esithi kukhona ukuhluphayo awusadingi sadik lapha.
Umnumzana Marapira uthi nxa uChamisa efuna ukukhulumisana nomongameli Mnangagwa, uyazi lapho ukulama office awebandla leZANU-PF ukhuthaze umnumzana Chamisa ukuthi ame ukusebenzisa intatheli zindaba alande umongameli welizwe mathupha. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network, umnumzana Thedi Ncube, uthi ukusobala ukuba umnumzana Chamisa ulokhu esafuna ukuphatheka kwezombusazwe kodwa esithi akaboni ukuba isadak izangenela kwele Zimbabwe ngoba umongameli Mnangagwa esisiba ngumgcini sihlalo walenhlanganiso ngoncwabakazi.
Inkulumo kamnumzana Nelson Chamisa inkulumo yokudlala nje, inkulumo yokuchaza abalandeli bakhe. Iqiniso uyalazi, uyakwazi ukuthi wadliwa ngokhetho oludlulileyo ngo-2023. Uyakwazi njalo ukuthi ngabe wayelensolo ngendlela ukhetho lwayenziwa ngayo. Kwakumele ayenzeni, kwakumele ehambe ema-courts eZimbabwe, ehambe e-constitutional court. Akakwenzanga lokhu ngoba wayesazi ukuthi wadliwa, njalo wayesazi ukuthi kalabo fakazi bokuthi ukhethwa luyenziwa ngakuhle. Kodwa nje ukukhuluma ngesadiki namuhla yinkulumo nje eyokulibazisa abalandeli bakhe ebatshela amanga.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umahluli obethonisa icala eletheswa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF uNeville Mthwangwa, unkosikazi Esther Mremba, usecele ukuzenyula kuleli cala kulandela ukubizwa kwakhe ngumongameli Mnangagwa esikoleni seState House. UMremba wazise namuhla ukuthi usesuka kuleli cala njalo ugatsha lwezemithetho soludinga ozaqhubeka ngalo. UNeville Mthwangwa ubotshwe kumaviki amathathu ayedluleyo esetheswa icala lokutshintsha imali ngokungekho emthethweni ulokhu evalelwe esitokiseni ukusukela mhlaka 8 kuyonalinyanga. Ubekhangelele isinqumo sokuthi uzaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Iphephandaba lobulembu eleZim Live libika ukuba iziphathamandla zogatsha lomthethwandaba zithi uMramba ubebizwe ngumongameli Mnangagwa esikoleni seState House lapha kade okulo Mnangagwa lonina kaNeville uMonica bembuza ukuthi kungani icala leli lithatha isikhathi eside lingelasinqumo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungeleza imithetho umnumzana Ngqobani Sithole.
Okokuqala ukuthi akulanto emangalisayo ngokuthi umahluli esingabathi ngumagistrate kumbe ujudge athi yena ikhesi enje angikwanisi ukuthi ngiba. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo lathi amagqwetha siyakwanisa ukuthi sicele ukuthi umahluli asukume engezwa indaba yona leyo okwezizathu ezimbalwa. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi ijustice kumele itholakale ziwa ngendlela ecacayo. Nxa kuyukuthi umahluli uthe yena use recuse ukuthi azwe i-case kumele anike izizathu. Izizathu zangkhona zibe izizathu ezibambekayo emthethweni ngoba uyabe sesithi yena ukuthi ngizwe i-case le ngendlela yona leyo yezizathu zonezwa lazo kuyabe compromise justice. Kuyabe compromise justice in the sense yokuthi uyagcina evalela umuntu okumele ukuthi aphume kumbe ekhipha umuntu okumele ukuthi avalele. So it is proper. Actually, it is encouraged ukuthi umahluli nxa ecompromise achiyane lodaba, nxa angachiyana lalo omunye ongekho compromise abuye aluteke over.
Khona nxa kuyukuthi umahluli uyabe ezachiya udaba, uluchiya sekusibanga siphi ngoba lapha siyabona ukubana umahluli lo uqale wayathatha sibe lesikhathi wathi ngemva kwamaviki phosa amabili wabe sithi yena hayi usefuna ukuthi ame eceleni achiyane lo daba lolo.
UMahluli akula into emstophayo ukuthi athi udaba lolo sengiluthiya, uyakwanisa ukuluthiya eqalisa nxa kuyukuthi into yangikhona yena leyo emenza abe compromised yinto evele yamehlela eqalisa udaba, kumbe ethi sephakathi kube lento ebuyayo emzimbezela ukuthi adile lalo daba ngendlela efaneleyo, uyakwanisa ukuthiya. Kodwa in this particular instance nxa sithi siyayikhangela le case ekamtakamtswangwa ukuthi kathi uMahluli okumenza ukuthi athatha amaviki amabili amathathu ambalwa engakaboni ukuthi ucompromise kuba yinto engathi itshaya amanzi, kukhona okutshaya amanzi lapha. Nxa kuwukuthi kunjalo then it means ukuthi ijustice yethu isicompromise, engake wakwazi ukuthi kumele kumbe kakumelanga azwe indaba kube kusenzakalani behind the doors.
Sekulombiko yokuthi kungaba kulokungenela kwezombusazo, ikakhulu sisizwa kuthiwa uMahluli lo ubeke abizwa ngumongameli.
Lokhu ke yikho okwethusayo umhlaba wonke jikelele akwaze kwenzakala into enjalo. I-judiciary independent, i-executive ilawayo amandla actually kulento okuthiwa i-separation of powers, checks and balance, kuyabe sekusitsho ukuthi khonapha amandla kaomunye akwanisa ukuthi atestwe ngomunye awahlulele ngendlela ethize. So nxa sokuthi kube lento enjalo serious constitutional violation.
Mnumzana Ngobani Sithole yingcwethi ecubungulayo zemithetho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. eleZimbabwe selibambane lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ekubuthaniseni izigidi ezingamakhulu amane lamachumi amabili amadola emelika i-$420 million eyokuphathisa abalambayo. Umphathintambo wezabelo umnumzana Daniel Garwe ubhalelane phansi isivumelwano lesi loqoqa inhlelo ze-United Nations eZimbabwe umnumzana Edward Callon. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka kusikhatshana esedluleyo wazise ukuthi iZimbabwe idinga imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola emelika eyokuphandela abalamba elizweni lonke abayizigidi phose eziyisitshiyangalombili 7.7 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo elola amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Isivumelwano lesi sihle njalo siqhakathekile, siyadingakala kakhulu ngalesi sikhathi kulendlala engaka. Inhlanganiso yezizwe United Nations iyathembakala emhlabeni, ngakho ke ungabambisana layo emsebenzini onjengalo kulula ukuthi uzuze imali kulanxa wena uzenzela wedwa, ngoba iyathembakala ekugcineni izimali, iyathembakala ekugcineni izinto, ikwenza umhlaba wonke jikelele, ikwenza kuso sonke isikhathi umnyaka lomnyaka. Ngakho isiyabale experience njalo yokuqoqa izimali zona lezi, iyayazi iminyango lapho uqoqodwa khona ukuze uthole usizo. Ngakho ke lesi sivumelwano sizasiza kakhulu ekulwiseni indlala eZimbabwe.
Nxa sikhangela ke isikhathi isivumelwano lesi esize ngaso, abantu bevele sebekhangelane lodubo, singathi sibuya ngesikhathi esilungileyo na?
Bekuzaba kuhle kakhulu ngabe lesi sivumelwano esenziwa ezinyangeni ezidlulileyo, kodwa kwaphuza ngoba abantu babelokhu besazi ukuthi uhulumende uza kwenelise ukulwisana lendlala le elizwe elaliyibona isiza. Kuza kuhulumende ukwazisa umhlaba ukubeka isicelo sokuthi ancediswe ukuze abantu beZimbabwe bangabulawa indlala. Siyethemba ukuthi eminyakeni ezayo kuyisifundo esikhulu ukuthi asoze kuphindakale khona lokho, kuzacelwa masinyane kuyekele ukupolitikwa ngempilo zabantu, ngokuba abantu bangafa baphele du bebulawa indlala ekade ingavimbeleka. Kanti ke okunye lanxa sekuphuzile kanje kuzathi ukuthi kusacelwa imali yena uhulumende weZimbabwe ufanele ukuthi akhiphe kwesakhe isikhwama abe esiza abantu.
Ekwabiweni okokudla kanye le mali ezabeleni zonke zelizwe, yiziphi izinto ekufanele ziqakathekiswe ukuze abantu bonke baphathise?
Into eqhakathekile ukuthi kubhalisweni kubhaliswe wonke umuntu angabikhona loyedwa ongatholi ukudla kumbe ongabhaliswanga. Ngike ngabona ku television omunye olesihlalo ekhuluma ngokuthi akungancitshwa umuntu ukudla kodwa wasethinta enye indaba engethusileyo. Wathi noma ngubani obhalisayo kabhalise wonke umuntu noma iparty ebhalisayo kayibhalise wonke umuntu. Leyo ukuthi iparty yabhalisa abantu abalambayo ingethusile kakhulu, ngilethemba ibathusile labantu bezimbabwe jikelele ngokuba kasikukhangelelanga lokho. Iparty ingaqalisa ukubhalisa abantu abalambayo izabhalisa ama-supporters ayo ichiye bonke abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ekhokela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association ubesecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izizalwane zakwele South Africa ezingenelisi ukuyavota bezilandwa ezindlini zazo namuhla zivota kukhetho. Inengi lizavota ngolwesithathu. Bekulemihlangano yamabandla ancintisayo ehlukeneyo ngempelaviki egqiba imikhankaso yokhetho. Inhlanganiso eqhuba uphenyo e-Afro Barometer yethule umbiko isithi inengi livota lijonge ukuthola amandla kagesi elizweni ukuqeda inkohlakalo lokuthola imisebenzi. Ukuze sizwe ukuba amalungiselelo alolukhetho aqhubeka njani njalo iwapi amabandla azwana amandla, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubunguleza umbusazwe.
Indlela ophakame ngawo umfutho kulolu khetho ucishe ufane nokhetho lokuqala luka-1994. Abantu bazimisele ngendlela eyisimanga ngoba nalabo abaqala ukuvota iyouth kakhulukazi siyibona iphokophelele kakhulu ukuthi ivote. Kukhanya isasasa likhulu ngendlela eyisimanga msakazi. Kunamaqembu amatsha amaningi la azobeqala ukuvotelwa. Iqembu elisukela Gqama noma lilithasha kunawo wonke nje amaqembu kube umkhonto wesizwe party lona oholwa nguloya ngumongameli uMnumzana uGedleyihlekisa Jacob Zuma. Ile sasasa likhulu ebantwini kakhulukazi kuprovinsi yakwaZulu Natal, iGauteng, iMpumalanga. Ungasho ukuthi liqembu elidala kodwa ke abantu kukhanya balithandile. Akhona amanye amasha, ibhosa lena eka Musi Maimane lo wayelida iDA ngo-2019 ne-Action SA eka Mashaba. Ngamaqembu amasha wonke lawa azobeqala ukungenela ukhetho kodwa ke eliyilona elihamba phambili kakhulu kuwola amasha yiwo umkhonto wesizwe. I-ANC ngokocwaningo oluningi asiyiboni ifika ku-50%. Kodwa ke amaqembu angu-4 ayiwo akhanya encintisana kakhulu. Yiyo i-ANC ne-Democratic Alliance, ne-EFF lekamalima, nomkhonto wesizwe. Engathola ngaphezu kwe-10 ekhulwini, ngaphezu kuka-10%. Ikusasa lalelizwe lizo decidwa yila maqembu awu-4 amakhulu. Uma i-ANC ingase ithole ngaphezu kuka-45%, kunenkolelo futhi ukuthi usho ukuthi izoya ufuna ukubambisana naqembu elincane okucathangelwa kakhulu i-IFP, iNkatha Freedom Party. Yiwo amaqembu angadlalela ko-5 kusiya phansi. Nayo i-Action SA leka Mashaba noBosa nenye u-Rise South Africa ngamaqembu amasha wonke lawo. Kodwa ingehla kakhulu ngamanani, kukhanya ukuthi ingagcina ibambisana nenye yalawa amanye amathathu engiwashileyo, i-DA, umkhonto wesizwe noma i-EFF. Kodwa ke lolu khetho lukhanya ukuthi aluzi ukusibuyisela i-ANC lebe siyazi ebinamandla amakhulu. Kukhanya amandla ka-ANC kulolu khetho azoncipha kakhulu kunalokhu obekujwayelekile kwiminyaka engu-30 ledlulileyo.
Sesikhangela abeZimbabwe abahlala khona ngapho kwele South Africa ababheke lolu khetho ngabomvu. Ungathi bafisa ukuthi ngabe agelezela ngapi?
Bakhona abaningi abahambisana ne-EFF. Bakhona futhi abaningi abahambisana nomkhonto wesizwe party. Sibona beyiflathele i-ANC lena ebekade sisazi beyithanda kakhulu ngoba abantu beZimbabwe sebeyibona ungathi idla mgani omunye ilala ngubo yinye nezano PF okutshengisela ukuthi mhlawumbe laba bangase bavota bangaba nalelo thuba lokuvota mhlawumbe bengavota kulawo maphathi.
Lo ngumnumzana Senzo Nkomo, ingcwethi ecubungulezo mbusazwe obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga oStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezempilakahle, umama oyedwa kwabayisikhombisa uyaphazamiseka ingqondo ngemva kokubeletha kubangelwa ngumkhuhlane othiwa yi-postpartum depression, kutsho abezempilakahle. Bathi lokhu kwengezelelwa zinhlupho ezidalwa ngumumo wezomnotho okhathaza umoya. Odokotela bathi lomkhuhlane ulakho kubangela ukuthi umdlezane azibulale kumbe abulale usane. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi lo ngumkhuhlane olezibonakaliso ezigoqela ukuzwa umuntu ediniwe, ukudana kungela sizathu kumbe ukuphela amandla. Abanye babikwa becina besebenzisa izidakamizwa bezama ukuthoba inhliziyo zabo. Ingcwethi zithi abanye bafika ebangeni lokuphika insane zabo kumbe ukwala ukuzimunyisa kwesinye isikhathi baze becine bebulala insane lezo. Imbangela zalokhu zigoqela ukungahlaliseki kahle engqondweni ngesikhathi besakhulelwe, kutsho odokotela. Udokotela Derek Matsika uchasisa ngomkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo asomkhuhlane o esithi khona ungabamba umuntu ambamba impilo yakhe yonke, hhayi ngumkhuhlane nje olanda ukubulala ngesikhathi naleso sanda kubeletha, but ama-hormones la e-pregnancy nxa ephela siyanda ukuntu abaningi kuyaphela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi oqeqetshe ekubelethiseni omama unkosikazi Lukiyatu Mthivu othi abagula lomkhuhlane bengaba yisilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini, i-15%.
Ezibhedlela zethu siyahlangana lakho kakhulu, about 15% abantu babuya belomkhuhlane lowo. Umkhuhlane lowo ujayele ukuhlasela abantu ababebelodubo, ama-problems ezindlini, loba i-pressure nje, ikakhulu abantu emankazaneni. Umuntu angazithwala kungela muntu ovumayo ulakho ukuthi ahlaselwe ngumkhuhlane lo. Engazithwala futhi angabeletha uyabe sokuyinto eyabe silokhu iphindaphinda nje isenzakala. Ulakho futhi ukuthi ucine umkhuhlane lo usumhlasele permanently.
Unkosikazi Mthivu uqhubeka esipha izibonakaliso zomkhuhlane we-postpartum depression.
Ukwenza komuntu lo kuyabe sokujinjile, uyakwazi ukuthi abezonda, kwesinye isikhathi uthabile azizwe engumuntu osengasela themba emhlabeni, azizwe vele sengasela ncedo empilweni. Iyakwanisa njalo ukuba ngumuntu odla kakhulu le ahle okulutshwane kakhulu, njalo umuntu lowo uba lemicabango yokuthi azilimaze yena o alimaze umntwana. Bonke omama ababelethileyo bafuna ukunanzelelwa bakhangelwe.
Unkosikazi Amahle Ngulube umhlali wakobulawayo uthi sebeke bahlangana lomkhuhlane wokulahlekelwa zingqondo ngemva kokubeletha kodwa bathola usizo.
Saqala sithi umuntu uyazenzisa nje ingqubo kuyayixoxwa mhlawumbe ngakade ekuzwe esibhedlela ngesikhathi elindele ukubeletha. Sagcina kodwa sesinanzela ukuthi hayi lokhu akukodwa, ngoba ubusuku bonke wayelokhu eyalukumunyisa umntwana, umntwana ekhala mtshokotsho. Sagcina sesithi lapha ungcono sibuyele esibhedlela. Esibhedlela khona ngale kodwa safika sathola-ke i-medication layo wathola i-counseling, hhayi waba ngcono sibili, laye wenelisa ukuthi khona laye athathe umntwana amamukele.
Ingcwethi ezicubungula ezempilakahle zithi usekelo oluvela kumdeni lumqoka kakhulu kumama ozithweleyo. ikakhulu abasakhulayo abazithola sebezithwele bengakuhlelanga ukuthi lo mnini mthwalo esiphikile. Ingcwethi zigcizelele ukuba ukudideka kwengqondo kubomama abasanda kubeletha kuyelapheka, njalo zithi omunye engabe edinga ukucetshiswa nje kuphela, kuthi omunye engaphiwa amaphilisi ayamelapha ngokugcweleyo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweziphathelane lele Melika, namuhla likhefu lokunanza abalwa impi kwele Melika ele Veterans Day. Leli lilanga eliqakathekiswayo kwele Melika elihlonipha abalwa impi ezijiyeneyo. Kambe kulomehluko na lendlela leli langa elinanza ngalo nxa siqhathanisa lele Zimbabwe? Ukuphendula lumbuzo uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe leMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Ungakhangela lusukele izolo thina esiye emachurchi lapha bahle baluqale khona ngale batshengisa imfanekiso khona ngale, bakhumbula kakhulu labo abalwela inkululeko yaleli lizwe kusukela ukudabuka kwalo besuka kumaBrithani, amaBritish ebeqamuka kuwo besiza besiba independent besiza namhlanje, baliqakathekisa zibili kakhulu.
Nxa ukhangele indlela abaliqakathekisa ngalo leli langa uqathanisa lelanga leZimbabwe elifanayo, umehluko ungaphi?
Umehluko engubonayo ungathi ulaphe kutheni lolu suku kubo kalugugi. Ngapha yala ngakithi ngibona ngathi uhlupho usuku lolu solugugile, lungathi luyaguga. Engikutshoyo ngokuguga ukuthi ukuthakazelela usuku, imcimbi eyayisenzakala ngalolu suku sisanda kuvela kuzibuse. 40 years down the line, usela mdlaza lwana ukuthi sathola uzibuse, sathola inkululeko, akusela mcimbi, akusela zinto ezinjalo. Ngiyakhumbula sebele kusese ukuqala kwe-independence, abantu babeminyana ema-stadium lapha kuhlatshwe inkomo, kwenziweni, kuwe lemgido yonke lenjalo. Khathesi luyadlula nje, abantu bengazange bazihluphe ngokuthi uzwe bethi angisoze ngiyetshiswa lilanga, mpongutshona ngitshiswa lilanga khona le-stadium.
Zikhona yini indlela ezingenziwa ukuthi ilanga leli linanzwe ngemfanelo ekhaya, ikakhulu singathi thina kungaba lomunye uhulumende omutsha?
Ngibona ngathi into sibile hluphayo kakhulu eyenza izinto zonke zehle ziye phansi, kuthatha lalo leli langa lokuthakazelela amabutho kumbe independence kumbe okunjalo, indlala. Abantu bavele ngabasela lutho abalucabangayo ngaphandle kokuthi bazame lokhu okuza kwenza ukuthi balale kumbe batshone bezile, ukuzamela abantu babo. Ukuthi kungathi ngelanga lona leli linjalo kumele ukuthi uyezamela abantwana, ukuthi uphinde siyatshona ubukele umbukele amasosha kumbukeleni laba abagidayo kusuka kube zi.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandeleza umbusazwe leMelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 ngosuku lweMemorial Day eseTexas khonapha kweleMelika. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk namhlanje, sixoxa ngomumo wezombusazwe elizweni kulandela amazwi kamnumzana Nelson Chamisa owayekhokela ibandla le-CCC othi ulokhi elethemba lokuthi umanyano we-SADC uzaxazulula inkinga eziphathelane lempumela yokhetho lomnyaka ka-2023 athi wanqoba kodwa wacilibezelwa. Singekahlikani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake wakhokela ibandla eliphikisayo le-Triple C uMnumzana Chamisa uthi loba nje iqula le-SADC seliphendule incwadi alilobela zona ekhonona ngempumela yokhetho lwanyakenye gathokozi ukuba liyaphuza ukungenela kudaba lweZimbabwe. Umahlulo obethonisa icala eletheswa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF uNeva Mchanga usecele ukuzenyula kuleli cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.